Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 15 Mhlolanja 2022 ngupracetes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Kuphoselana aphilayo ebandleni elitsha ele-Citizens Coalition for Change okuveza ukubana umumo awumanga kuhle kuleli bandla. Abanye besithi umkhokheli walo usedilize idale lakhe lenkokheli ele-standing committee, kodwa abanye bekulandula lokho.
Ngithanda ukukhuthaza izakamizi zonke ukuthi zibhadale izikwelede zamanzi namarefu. Ikhansile yenu kade siyahlupheka ukwenza imisebenzi yayo ngenxa yokuswelakala kwemali. So liyakhuthaza lonke ukuyokwenza ama-payment plans emahofisini, isivumelana sokubhadala mbijana mbijana ukuze ningavalelwa amanzi.
Ikhansile yakobulawayo esiqalile uhlelo lwayo lokuvalela izakhamizi amanzi esezilesikhathi eside zingabhadaleli imithelo yamanzi neminye imisebenzi.
Idlulo lonyaka limi lokumangalisayo, siyathokoza amadamu ethu agcina umumbu sibona sikathola hhayi sozibe khona indlala sibona ukuthi hhayi igaba sonke isigaba sonke sakukhayisala izizo zilamanzi lukhulu hhayi
iningi lezakhamizi zabantu abazintona esabelweni sinethebelelent north lithi likhangelele ukuyitshaya inala lonyaka kulandela ukuna kwezulu eliningi ezinyangeni ezimbalwa ezedluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kubikwa kuphoselana ephilayo ebandleni elitsha ele-Citizens Coalition for Change okuvezwa ukuba umumo awumanga kuhle kuleli bandla. Abanye besithi umkhokheli walo usedilize idale lakhe lenkokheli ele-standing committee, kodwa abanye bekulandula lokhu. Amanye amalunga we-standing committee awe-CC ale uvezwa amabizo abo athi wonke amalunga aleli dale aye ku-MDC Alliance akaseko kunkokheli yebandla elitsha. So wakhethwa abalutshwana abancedisana lo mkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Jamisa. Amalunga lawa alile ukuthatshwa amazwi esithi alakho ukuhlukunyezwa, ngakho ke akakakhulumile nthathele izindaba okwamanje. I-Studio 7 kayenelisanga ukukhuluma loJamisa ngalolu daba, kodwa isikhulumeli se-CCC isungulwayo unkosazana Fatai Mayere ulandule ukuba kulamalunga awe-standing committee ake yakhitshwa ezikhundleni ekhanya igudla iguma ukuba akukabi le-standing committee ebandleni elitsha, ngakho ke bangakhitshwa kanjani kulezo zikhundla. Okuningi siza kuzwa kudaba esizalethulelwa ngumlondolozi Ndlovu endabeni zethu zekuseni. Ikhansili yakobulawayo isiqalile uhlelo lwayo lokuvalela izakhamizi amanzi esezilesikhathi eside zingabhadaleli imithelo yamanzi leminye imisebenzi. Abakamunicipal abathi basungulele lolu hlelo ngemva kokwazisa uzulu kuseselesikhathi, ngoba kunje izakhamizi zilezikwelede zamadola eZimbabwe angaphezu webhiliyoni 1.3 billion Zimbabwe dollars. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaqala ukuvalelwa amanzi kubikwa kuyilabo asebele nyanga ezimbili kusiya phezulu bengabhadalanga imithelo. Ukhansila Thawanda Ruzive, umgcini sihlalo wekomiti ekhangele imali kanye lokuthuthukiswa kukabulawayo, ucebisa abantu ukuthi bayekhulumisana labakamunicipal ngezikwelede lezi.
Ngithanda ukukhuthaza izakamizi zonke ukuthi zibhadale izikwelede zamanzi namarefu. Ikhansile yenu kade siyahlupheka ukwenza imisebenzi yayo ngenxa yokuswelakala kwemali. So liyakhuthaza lonke ukuyokwenza ama-payment plans emahofisini, isivumelana sokubhadala mbijana mbijana ukuze ningavalelwa amanzi.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi ayisikho ukuthi abantu kabafuni ukubhadala imithelo yamanzi, kodwa kulezi zizathu eziningi ezibenza behluleke.
Abantu imali yabahlupha abana msebenzi lalabo abasebenza baholi imali encane elokhe iphelelwa ngamandla njalo nje ngokuya kwesikhathi ngakho ke kuba umthwalo omkhulu ebantwini ukuthi babhadale balutshwana abantu abangaba lenjongo yokungafuna ukubhadala iningi labantu phose wonke umuntu njalo ulenjongo yokubhadala ungabona bengabhadali bayehluleka ngakho uhulumende kumele kulungise khona lokho kube lemisebenzi kube lezinto eziza kwenza ukuthi abantu bakwazi ukubhadala abasebenza baholi imali eneleyo ukuze babhadale
okugcizelelwe unkosikazi noMathemba Msipha isakhamuzi sesemzini wenkulumane kobulawayo
ukuba lezikweleta sosifiso sethu izizathu eziningi ungakunanzelela iningi labantu laphelelwa imisebenzi ngesikhathi kuqala i-COVID okwasuka kwaphazamisa kakhulu ukuthi abantu silandele ama-bills ethu ezindlini i-council iyavala amanzi ukuthi labezosalabo bayacitsha amagesi esingakwaziyo ukuthi sizayenzani sizaqonda ngapho ukuze senelise ukubhadala zonke lezo zikweleta esesithe saba lazo
umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association uthi abantu kumele bananzelele ukuthi angeke asebenza kuhle umunicipala nxa engatholi imali yokuqhuba umsebenzi.
Sananzelele ukuthi i-council yabobulawayo isikumamanzi emalokishini ukuba nayo ngenxa yokuthi abantu bengabhadala ngezimali. Esingakuyo ukuthi sicele ukuthi ama-residents kube leqiniso lokuthi siyabhadala imali zethu. Singamele isiqinyelwe ukuqinyelwa kubuhlungu sokuba le-reconnection fee. Njalo ama-services siwadinga kwesi sikhathi kuba nzima ukuthi u-council sithi thina kasinika ama-services siwafunayo nxa singabhadalanga. Ukungabhadali ukuthi ama-services ayehlale phansi.
Umbiko owethulwe ngeviki ephelileyo ngu-town clerk wakobulawayo umnumzana Christopher Dube uchaze ukuba i-council izakhuphukisa indlela zokulandela izikwelede ngenyanga kaNhlolanja. Wengeza ngokukhuthaza izakhamuzi ezilezikwelede ukuba ziye emahofisini ekhansili ziyehlela ukuba zingabhadala njani indleko abalazo ukwenzela ukuthi bengajeziswa. Ngomnyaka ophelileyo ngolwezi ikhansili yaveza ukuba ukuhlela kokubhadala indleko okwenziwa izakhamuzi kwakuthuthukisa inani lababhadalayo elasuka kutshumi lantathu ekhulwini i-13% laya kumatshumi ayisikhombisa lanye ekhulwini i-71%. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abazali abaningi elizweni baveza ukukhathazeka okukhulu ngomumo wemfundo lonyaka ngesikhathi ababalisi beqhubekela phambili bengayi emsebenzini. Lokhu kubikwa sokudala ukuba abafundi abangamantombazana bagcine bewelwa luhlupho lokwehluleka ukuqhubekela phambili ngezifundo ngoba sebezithwele ngemva kokuchitha isikhathi eside behleli emakhaya bengayi esikolo ngenxa ye-COVID-19. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba.
Iningi labafundi babikwa sebebhekane lobunzima obuhlukeneyo ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 osokudale ukuba baphatheke kumikhuba esiphambanisa impilo zabo ikakhulu abangamantombazana asebezithola bengesenelisi ukuqhubeka ngezifundo ngoba sebezithwele. Umbalisi umnumzana Ndumiso Mabhena uthi amantombazana abhekane lezabo inhlupho kuthi labangabafana labo bazithola bekobunye ubunzima obuhlukileyo.
Akusiphathanga kuhle ukuthi baswele into zokwenza. Abaningi bagcine sebengena entweni ezingalunganga ezinjengokubhema isango. Abangamankazana bayithi bazithwala abaningi. Ngiyahlala labanye ababalisi bekhuluma ngakho. Even abancane lo muntu wabe ugrade 7 grade 6 uzozokuthiwa umntwana ozithwele kambe sho umntwana nxa yaba lo mntwana yena ngumntwana. So ngesikhathi se-COVID lapha hayi into eziningi ezenzakeleyo abantwana besezikhaya bezingaqondanga.
Unkosikazi Nokuthula Nkomo uthi ngesikhathi se-COVID-19 lockdown bekungela okuningi kokulibazisa okugcine kungenisa abafundi ezilingweni beswela okokwenza.
Hayi mina into enginanzelela ngokuzithwala kwabantwana these days environment esiphila kiyo abaphila kiyo ishali okunye kuyenzwa ngama like amafoni bagugla into eziningi baba exposed to so many things then enye into futhi enginanzelele abantwana bemakhaya baba mitheka kakhulu why ngoba ekhaya akula entertainment so since kade bengayo isikole kungela into eyenzayo bahlangana labanye abantu bakhonziswa khona apha futhi abakhonziswa intanga yabo bakhonziswa abantu abakhulu kulabo ningathese futhi okunye i-stress sona sokuthi abantwana ama-teachers aku-strike abantwana baphuma besithi baye esikole especially laba babekuyenza ama-house party kube nalapho abantwana abahlangana khona benathi utshwala at the end of the day bathona besenza into ezingalunganga
abanye abazali ngabakhala ngokuthi uhulumende ngabe uyangenela kodwa bengacaci ukuthi enzeni omunye wabo ngunkosikazi Precious Ndebele wakobulawayo
hayi sikhathele igovernment ishiwa yenza ubungcono abantwana behlala esikolo ngoba ukungayo esikolo lokhu hhayi vele batshona egangeni bemithisana besenzani hhayi siyacela ukuthi lizame ubungcono abantwana behambe esikolo
ukhansila ka-ward 21 endiweni ebulilima unkosikazi Nani Ndlovu uthi lolu dubo lubhahile lasemangweni wakhe
akwenziswa kwabantwana abancane lapha esigabeni antoziwa umntwana eyenzisiweyo kodwa ukuzithala kwabantwana abancane kubhahile kukhulu kakhulu inamba yinenge bazithela abanyiselela abantwana kutsho ukuthi kufanele kugcizelelwe kulokhu kufundiswa kushiywa phambili ukuze sinanzelele lolu bhubhane lungasiqedi
Kuthe ngokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown, sokumele abafundi babuyele esikolo lapho sezivulwa, kwabonakala iningi lamantombazana selisehluleka ukwenza njalo ngoba selizithwele. Osekujabulisa abaningi ngalezi nsuku eZimbabwe ukuthi inani lasebebulawa yileli gciwane lokhu lisehla. Sokuzinsuku ezintathu kungela loyedwa obulewe yilo umkhuhlane. Kuthi inani lasabehlatshiwe ijekiseni lakuqala selikuzigidi ezedlula kancane ezine 4.3 million asebehlatshwe elesibili beyizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million labazinkulungwane eziphose zifike ikhulu 84,770 asebehlatshwe elesithathu. Ngimela umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Iningi lezakhamizi zentaba zinduna esabelene seMathibeleland North lithi likhangelele ukuyitshaya inala lonyaka kulandela ukuna kwezulu eliningi ezinyangeni ezimbalwa ezedluleyo. Kodwa kulabanye abakhala ngokuthi izulu line kakhulu kwezinye indawo labulala izilimo lamasimu kanye lokudiliza izakhiwo lemigwaqo kulumango. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uIsra Jesus Lwanda.
Kuvele inguquko engavamanga esiqinise intaba zinduna lonyaka ehlala silendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu abalimi bayahlekelela ngoba bekhalele inala lonyaka lokhu kufakazwa ngabalimi abaningi balumango abagoqela umnumzana Amos Valoyi othi ngempela umehluko ukhona lonyaka ngoba babusisiwe ngokuthola izulu
intaba zinduna lapha kuhle sibili le migwaqo yalungiswa labantwana hhayi bahambe isikolo zinendlela neminyaka yonke le ndlulileyo akulanto engalisi yilo hlupho la izolo lonyaka lini lokumangalisayo siyathokoza amadamu ethu agcwele umumbu sibona sizathola sii hhayi so zibe khona indlala sii ngibona ukuthi hhayi indabu zonke izigaba zonke zakukhayisa lapho zizozila manje unkulunkulu hhayi sizathola
unkosikazi Sidambe omunye wabalimi basentaba zinduna uthi lanxa izulu linile ledlulisa labulala izilimo kwamanye amasimu akhe ujabulise ukuthi kabasoze babulawa yindlala
alonyaka nje ngiphucela izulu kodwa i-2 plot right ngilapho indima ekhona kwezindawo njalo kubonayo nalapha phambili yini esavumelelanga kuhle ngezulu kodwa kungcono kuyandithembisa ukuthi nxa lingabalekanga ngizabazuza
unkosikazi Sidambe lanxa ilimi lamasimu akhe ayathembisa izulu elini kakhulu lisuke ladala bonakala ezilugwini lasezibayeni
sesifuya inkukhu ngiyehlulekile ukungena kubhethi elandelayo ngenxa yesimo sesibaya esifuna ukuripeya but kuyiprojekthi vele esithila ngayo sasijoyine uhamara manje sibaya ngesimo esisiyiso sona sokusehlula ukuthandi nenkukhu ngoba kumele ngiqale ngisiripeya isilugu nxa sakhiwe kuhle ziyabuya inkukhu besinika 1000 asinikele feed asinikele medication kuhambekile ngoba iprojekthi yenkukhu nxa vele usuyijwayele ukuthi uhlale ungalazi akuvumi
Ukhansi namlungisi Dube ka wathola indaba zinduna uthi ongubuhlungu ukuthi abalawo amadamu ogcina amanzi wonke alethwe izulu azagcina iphelela phansi.
Khathazwa ngamadamu amanzi ngoba izifuyo zethu sizinathisa ngokuzigotshozela okuyikho kwenza zingandi lula. Kuyadingakala ukuthi ngabe siyathola izindawo ezifana namadamu kumbe amaxhaphozi lawa siyagqibelekayo ayegcina amanzi emuva le avuselele kungengeza amathuba okuthi abantu baphile. Lokhu sebengakwenza ukuthi benze lezi ngadi bathelezile indlala yonale esikhuluma ngayo ingabaleka.
Khuluma ngezentuthuko kulesi sigaba uCouncillor Alexander Mkandla wakwa 6 Sentaba Zinduna uthi konke uhamba kuhle ebantwini besiqinti sakhe.
We are building clinics, we have ama schools esifuna ukuthi kona qali siwakhiwa wonke ngokuplan. Then we have ama roads siniswe lizulu kwamanje, but we've been trying by all means ukuthi silungise ama roads ethu. Some of them have been done, some ebesiwenza destroyer ngamanzi. Ukuthi kumele siqalise kuhla futhi ukuthi silungise ama-roads. Iy'ndaba zona clinic esebenzayo yiyo abantu abaningi abantu abanduna ababuya kiyo, but la manye amaklinikhi akhiwayo around ndaba zinduna ukuthi nxa sesiphelile it is pressure to this clinic.
Abantu abaningi balumango bathi bakhalele ukuyitshaya inala lonyaka ngoba balima masinya njalo kuhle izilimo emasimini amaningi sezivudwa, kukanti abanye abaphuza ukulima bazathola isivuno esiphansi ngenxa yezulu elasuka lana ledlulisa. Ngimele Studio 7 Ntabazinduna, igama lami Ezra Jesus Band.
Live Talk Lunchtime uhlelo The Connection uMike Hobe uxoxa labasha ngehlelo zokusebenzisa inkundla ezehlukeneyo ukusabalalisa ulwazi oluqakathekileyo empilweni zabantu okunjengokukhuthaza uzulu ukubhalisela ukuvota ukhetho lwama-by-elections nokunye. Lanxa usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangujka ekhweze imali engathathwa ngumuntu ebhanga ngeviki isuka kunkulungwane ezimbili 2,000 Zimbabwe dollars siya kwezinhlanu 5,000 Zimbabwe dollars, uzulu uthi lokho akusizi ngalutho ngoba limali lokhe ingeneli lutho. Kubika uNtungameli Nkomo.
UMangujka ukhweze limali ngeviki edluleyo kodwa abaningi bathi ayithengi lutho ngoba indleko zansuku zonke ziqhubeka ziphezulu. Nangu usomabhizimusi uMnumzana Alec Ndlovu oyisiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association.
Usupho esilalo kwelakithi lapha i-devaluation yemali yakithi ngoba yona phela i-5,000 ayisathengi lutho. Ungaba yikubana nje uthenga i-raw material kumbe uthenga impahla eziphelile yama-trade items. Inkinga esivele silayo ukuthi leyo mali kayisathengi impahla ezingakusiza ngokuya ngapi. Inkinga enkulu yikuswelakala kwe-foreign currency emabhanga ngokwaneleyo. Etholakalayo itholakala emkambo omnyama njalo izuzakala nge-exchange rate yesithi thina iphezulu kakhulu. Lokho ke kulomthelela omubi kuntengo ke zempahla ezithengiswayo. Nxa uzuze imali emkambeni omnyama kutsho ukuthi ke siyathengisa lawo, so kuzamela ukuthi ukhangele ukuthi imali uyizuze ngaphi. Yikho ke lokho kwenza ke ukuthi ke i-cost yokurana i-business ibe phezulu kakhulu kwelakithi lapha.
Ukuvulwa kwezikolo lakho kuthiye abazali abaningi bethwele nzima ngemva kokuthengela abantwana indingeko lokuhlawula ama-school fees. Kutsho isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube.
Intengo yezinto inzima kakhulu, abantu bathwele nzima, kulanto engakhwelanga. Kukhwele ebhuku, kukhwele school fees, kukhwele pencil, kukhwele ball point, kukhwele zonke izinto kunye le-school fees. Ngakho ke ubunzima bahlezi entanyeni abantu ngendlela okungakhona. bebefisa abantu njalo bayafisa ukuhambisa abantu ababesikola kula mzalo ongafuna ukuhambisa umntwana esikola kodwa kunzima kakhulu lokho abahlangana lakho nxa bezama ukuthengela abantwana kunzima kakhulu akulanto ebambekayo akulanto ethengekayo zikhwela njalo nje izinto zangkhona ikakhulu kuyona le item zikhwele zabaphezulu kakhulu kulalokho abantu abakujwayeleyo ngakho ke abaningi baza kwehluleka ukuthi bahambise abantwana besikolo ikakhulu labo abayaqala phansi uform 1 okudingakala izinto eziningi ngamabhuku amaningi kakhulu okwedlula injwaye okujwayelekileyo kunzima kakhulu lapha phansi
Abanye bathi ukuze kube lobuvelo kumele umuntu avunyelwe ukuthatha i-5,000 ngelanga hathi ngeviki ukuze abantu babe le mali ezandleni ehambelana lokudula kwezinto lokonakala kwedola lakuleli. Sibuze uNdlovu ukuthi kuyini okungenziwa kuhlangothi lwamabhizimusi ukuthuthukisa umnotho lokuvuselela amabhizimusi abo.
Kuningi kakhulu ke kankomo okumele kulungiswe kwelakithi lapha nxa sikhangele ezomnotho elizwe lakithi. Singaqala nje nge-licensing. Kule nto kuthiwa yi-red tape, i-licensing red tape, ukuthi uzathola ukuthi yonke into kule centralized office okumele ilandwe eHarare. Khonokho sibona ngani akuhambisani ke lesisekelo sombuso welizwe ke we-decentralization le-devolution. Kuze buya ke imithetho esithi thina ama-policy gaps kufuneka ke sibe lama-investor friendly laws aza kwenza ukuthi nxa ungena kubhizinisi la ukwazi ukuthi ke akula mthetho eza kwenqabela ukuthi ke wenze i-business lakho ngendlela eza kwenza ukuthi la uzuze inzuzo eza kwenza ukuthi uqhubeke usiya phambili. Sikhangeleke nje lazo ezamandla i-power generation ye-electricity. Nenye into esasilela kuleli lizwe embona ngani lo mthelela omubi kakhulu ekuguquleni ezomnotho bonke nje ofuel nxa sikhangela ifuel layo ifuel yakithi adula ukumangalisa nxa siqathanisa leyamanye amazwe kuzwekazi le-Southern Africa. So kunengi ke okumele kulungiswe esingathi thina yo ke ama-factors of production okumele ukuthi ke aqale akhangelwa nguhulumende andubana silungise ezomnotho kuqakathekile ukuthi kwenziwe lokho.
Lanxa abanye besithi ikhambi lokulungisisa umnotho weZimbabwe yikwesulwa kwemali yakuleli kusetshenziswe eMelika njengalokho okwenzakale ngo-2009, uhulumende uthi lokho akusoze kwenzeke ngoba imali yeMelika ibulala umnotho. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukugcizelele lokhu izolo esithi uhulumende kasoze ahlawule izisebenzi zakhe ngemali yeMelika njengalokhu okugqugquzelwa ngababalisi abaphakathi kokukhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungameli Nkomo.
Amabandla atshiyeneyo asekhankasa ngamandla elungiselela ukhetho lwama-by-elections. Kunengi okuthenjiswa uZulu. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Nomeni Sabano okubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nathan Chamisa njalo owayengukhansela ku-Ward 26 koBulawayo ngomunye wabathembisa ukusebenzelana kahle loZulu.
Ngiza-addressa uZulu izakhamizi emganwini ukuthi khonene na ama-project engangiwaproposile sengizawaqedisa this a short space of time.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lalo lithembisa abantu ukwenza inhlelo ezilohlonzi. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leli uthi isikhale okusemthethweni imikhankaso yabo kubulandela okwenziwe ngumkhokheli walo ngempela viki e-Highfield eHarare.
Wethule inkulumo ephathelane lezama-local authorities kakhulu egxila ekutheni kumele kulungiswe imigwaqo izimota sezihamba emagodini emadolobheni wonke. Ngakho umasipala bethu kumele babone ukuthi baya nyusa indlela abasebenza ngayo ukuze kulungisiswe imigwaqo kutsho njalo ukuthi kumele bafuqe kakhulu ekulungisiseni indlela uhulumende asebenza ngayo labo manzipala ekukhipheni izimali lekukhipheni nje zonke izagibe ezikhona ezenza ukuthi omanzipala bagcine besehluleka ukusebenza. Ukhulume njalo ngamanzi aklini, ukhulume njalo ngento ezamagetsi, into nje eziphathelane nempilakahle yabantu beseza belenzi zabo ezamawadi.
UDube uphinde wathi
wabuya wakhuluma njalo ngenhloso eyebandla nxa sisiya kuhulumende ukuthi ama-members of parliament kumele enzeni. Kumele uthi yena kumele angene eparlamente azame ukuthi afuqe uhulumende ukuze enze uhlelo kumbe ipolicy ezadiliza ukwahlukana okukhona lokhu okwenza ukuthi kube lomkhonomi owabantu abacebile abalemali lomkhonomi kaZulu. Ukuthi khonoko kumele kuvalwe igap le khona kwenzela ukuthi abantu siphile elizweni linye siphila ngaphansi komumo ofana nayo. Ukhulume njalo kabanzi ngama electoral reforms esiwafunayo athe ngawe politics amanye ngawe economy.
Unumzana Nhlanhlani Ncube ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi kazicedakali ezinye izithembiso ezenziwa ngamabandla ancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka-26 Mbimbitho.
Abanye bayakhankasa kunje, ikakhulu abebandleli kubusayo bayathembisa ukuthi bazalungisa izinto ezibehlule for 41 years. Besuka lapho futhi sokufuneka ukuthi-ke bagcwalise izithembiso sebezakhala futhi bathi kulama-sanctions. Ngokunye ke okukhathazayo khonokho bese kusiza ke kumabandla aphikisayo esingakutsho kungaba yikubeluleka ukubancoba indlebe ukuthi bangaze bathembisa kakhulu izinto abangasoze bazigcwalise. Kumele bakuveze kakhulu ukuthi bayazi ukuthi bazakwehluleka ngendlela yokuthi bazabe bevinjwa izano, ngoba iyaziwa vele ukuthi ukubavimba asoziyekele ukuthi bavimbe. Siyabona izithembiso ezenziwayo ngo-2018 kodwa ungathi uyakhangela ukuthi imigwaqo kwenzakalani, umnotho konke kufile.
Bazakwenza na lokhu abakuthembisayo abakhankasela ukuvotelwa nguZulu lonyaka? Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Uphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail izolo umongameli wenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu eZimbabwe Football Association ZIFA uFelton Kamambo lapho emiswa phambi komthetho ndaba kamanje eHarare. UKamambo ubotshwe ngempela sonto ngecala lokuchaphaza imali yeZIFA. Kubika uJoseph Njanji.
UKamambo utholisizwa ndawonye loPhilemon Machana olilunga elibona ukusetshenziswa kwemali kubhodi yeZimbabwe Football Association okhangela ngokusebenza kwabanompembe uBrighton Malandule, uStanley Chapeta owayesebizwe ukuba azothatha isikhundla selunga elaxotshwayo uChamu Chiwanza kanye loJoseph Mamutse oyisiphathamandla senhlanganiso yeZIFA kodwa wamiswa umsebenzi ngomnyaka ka-2020. UKamambo uhlawuliswe inkulungwane ezingama-10 zamadola kwele Zimbabwe njengesibambiso ukuze atholisiswe evela ngekhaya. Icala leli lizaqhubeka utholisiswa ekupheleni kukaMbimbitho owenza umsebenzi wokuthengisa abadlali kwamanye amazwe. UGeorge Deda uthi ukubotshwa kwenkokheli lezi kuza kwenza ilizwe ligcine lijeziswa yinhlanganiso ye-Federation of International Football Association, i-FIFA.
It gives rise to what many people.
Lokhu kuza kwenza abantu bakuleli laba kwamanye amazwe bakholwe ukuba kuliqiniso ukuba uhulumende uyangenela uqhutshweni komdlalo wenguqu elizweni. Ngitsho labenhlanganiso ye-FIFA labo sebesitsho njalo ngoba ngike ngalalela olunye uhlelo emsakazweni wase-France lapho esinye isiphathamandla se-FIFA ebesesithi lokhu yibufakazi bokuba kulokungenela ebholeni lakithi.
UKamambo, uMachana kanye noChapeta babotshwe ngempela viki edlulileyo, ikanti uMalandule loMamutse bona babuye emthethwandaba besuka emakhaya abo. Inkokheli ye-FIFA imiswe umsebenzi inhlanganiso ye-SRC ngenyanga kaLwezi nyakenye, kodwa uKamambo labanye bakhe bakuphikisile lokho njalo baze babotshiswa ngoba belokhu besebenzisa lophawu lwenhlanganiso ye-FIFA kuncwadi abazibhala ngesikhathi bekhuluma nabe-FIFA. FIFA kanye lalapho besithi bamisa imisebenzi labo ukuthi bababambisana nenhlanganiso ye-SRC ukubakhupha esikhundleni. Ngolunye udaba olumayelana lo mdlalo wenguqu, umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uNilton Teroso futhi kabasoze bakhule amakhanda ngemva kokunqoba abakwenze iqembu le-FC Platinum ngethuka kanjangesonto enkundleni eluveve.
We have to build still on what we've done.
Kumele siqhubekele phambili sisenza kuhle. Abadlali bengajanqula bethokoza, kodwa mina ngivele sengicabanga ngomdlalo wethu leqembu le-Chicken Inn. Okusalayo okunqoba kwalamhlanje akungeke usiphathise nxa singaqhubekeli phambili sibuthelela imiklomelo. Asisokeze siqale ukuzikhukhumiza, ngoba singenza njalo akhona amaqembu azasibhaxabula.
Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mabheza yena ukhale ngokuba iqembu lakhe seligcwele abafana abasakhulayo. Kweminye imidlalo edlalwe ngempela viki edluleyo, iqembu le-Chicken Inn linqobele i-10x nge-3 kanjangomgqibelo, kuthi ngesonto iqembu le-Black Rhinos libe ngujiki lobhanqa 1-1 lele-Caps United. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ingu-Joseph Njanji.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje.